Ukuhlukuluzwa kwabalwa impi yenkululeko kuqale izolo lapho ophethe uhlangothi lwezokukhulumisana lozulu kiyo umnumzana Douglas Mahia eye wayazinikela amapholiseni ohlangothi lwe-law and order enkambeni yeHarare Central Police Station ngemva kokuba emdinga wahle wavalelwa esetheswa umlandu wokufuna ukugenqula uhulumende owakhethwa kusemthethweni kanye lokuhlambaza ihofisi kamongameli. Kungakedluli ilanga kuhle kwabotshwa unobhala jikelele weZimbabwe National Liberation War Veterans Association umnumzana Victor Matemadanda esetheswa umlando ofanayo. UMatemadanda uthethwe emzini wakhe eGogwe walethwa eHarare Central Police Station. Lokhu kusolwe kakhulu nguZulu weHarare okubalisa osaphethe isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum ZINEF uNjabulo Ncube.
Ukubotshwa kwamadoda kuya ngokuthi kuvele ukuthini ubethusele izulu wathi kuzaba uthumela abafana bakhe uthi amapholisa angawa waphinda wakhuluma esemozambique ukuthi khona khona abantu abayeripela wayebagejelwa phansi. So sibone ngasathi khona undoda sebenzisa amaqhingake vele ajayele ukuthi khona khona labo abavusa igadi bachange ntu kodwa mina lapho bemvela khona emadibeleni baye baphinde bathi khona hayi bazijaye ngolwabo swazi ngoba yibo athi abathumi yibo Chris oVictor oMahia abathumayo ngo-2008-2013 khathesi sebeka tina sithi khona khona abakhumbula ukuthi khona khona yibo abaqala udubo lonke lo.
Ethi uNcube uMongameli Mgabe ukhethe ukubahlukumeza ekhihliza inhlamba kulabo abazama ukumbonisa umonakalo oselizweni.
Kodwa into enkulu into esingananzela ukuthi uyabasebenzisa laba bantu. Amovethi sewasebenzise kakhulu sebonile ukuthi sezafika emapetroleni abasalamandla se-identifye abanye abantu angabasebenzisa ama-youth labafasi yibo abantu azabasebenzisa kathesi ukuthi bemkhampenele for 2018 ngoba sebanike izitendi lo mhlaba amahovethi sebeqedile umsebenzi wabo sebalahla yikuthola amadoda lawa esethwele nzima asebochiwe omunye sebalele.
Umkhokheli wenhlanganiso yezifundi eyeZimbabwe National Students Union umnumzana Alistair Vunye uthi kulihlazo sekusenzakala ekhuthaza uMgabe ukulungisisa okukhalazwa ngabalwa impi yenkululeko laba hatshi ukubahlukumeza.
Nxa bona sebekhuluma njengokuthi kuqala bake bakhuluma but basidisappointa but athi sinxabe sithi bakhuluma iqiniso into esiyabe sinanzelayo ukuthi bona balama-agreements abawenzayo balezizathu ezenza ukuthi besuke bechiye ezindlini abantwana bebalekele abanawo babo beyempini balento ababefunga ukuzi-achieve at the end of the day. So sikhangela nge-35 years ekade zibuswa ngumgabe asiboni kulama-agreements lawana ababewavumele. Actually into yena agcine yenzayo ukuthi wagcine personalize i-victory leyana ye-independence kasayinikanga abantu beZimbabwe yaba independence yakhe yedwa.
Ukubotshwa kwababili laba kuza ngemva kokuba uMgabe ephuphudla igwebu emhlanganweni weZANU-PF ngolwesithathu ethukuthele phezu kwabalobe ugwalo oluthi kasuke ethi kumele bajeziswe kanzima. Ababotshiwe laba sebephathiswa ngamagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.